ukhanya sibili ukuthi ngike ngakhuluma lawe kumalanga ahluleyo lapha ngisithi mina hayi ungibuza usithi sokukhanya ngathi sokumnika amandla okuthi ama-supporters zakhe akhanye esembona njengomuntu ongabuya akhokhele njalo. Ngajinge ngakutshela ngathi mina hayi ngumlilo wamaphepha. I-politics ye-America iyakhangisa kakhulu, iyatshintsha-tshintsha. Uthe nje konabo sikhulumile angithi baseseyamngenela laphana ekhaya. Ngoba yena wayezitshele ukuthi amaphepha la sewathethe, amaphepha la ngawakhe, amaphepha la uzasebenzisa okwakhe. Yiko ke base bemhlasela bona laphana, bemhlasela bahamba bayathatha amaphepha la. Khathesi busesebuzimeni bokuthi ulicala khonoko ukuthi akwenze khonoko akwenzayo. Soke ke akukhathaleki, mina mbona ngathi akukhathalekile ukuthi angaze afake amaloya amangaki, afake amaloya athini, kasozaphumelele ngoba khonoko akwenzayo kuvele khona kungaphandle komthetho. Ngoba ungakhumbula uLiyane Zwikhi sikhuluma ama-Republicans ayephumile wonke kusukela kubo Senate yakusiza kubo laba be-House kusiza ama-supporters ngokwangoko besola ukuthi kuhanjelweni kusiyahlaselwa umuzi ka-former president. Sekuzwakele ukuthi bazuzeni abe-FBI bathule zwi bonke, akakho okhulumayo khonapho. Sebethule zwi, sebezithutha bonke ngoba izinto ezatholakala laphana emzini ka-Trump ziye sabeka vele akumelanga vele ngisho langeyo kavela kula muntu okumele ukuthi abe lakho kuyana kuthiwe khona kusemzini wakhe. Sebethule zwi bonke, bathule zwi bonke labana babekhuluma labana. Ngikutshela mina ngithi akula lutho la umlilo wamaphepha. Mina mbona ngathi icala lakhe lizaba likhulu sithi ngatsho futhi ngathi mina ungumuntu olenhlanhla, yena olenhlanhla ezintweni. Kodwa ke lapha mbona ngathi hayi bazamkhumbulozela sibili, amboni ukuthi uzaphuma njani.